Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu se ola mugela emoyeni ngolwesithathu mhlaka 2 kumpalakazi 2020 ngontunga milinkumo endabeni zekuseni lamhlanje
ibuzekelela kwabantu bakobulawayo esikhathini esiningi bayafihla babuya bevela kwamanye amazwe beqe imingcele bangangenanga ngendlela eqondileyo
kulabantu abafika phose ikhulu ababanje umkhuhlane we-coronavirus kuleli izolo njalo abanengi babo ngabakobulawayo
ngelimbangela yokutata abantu bagcwala emigodini iminyaka yonke leyi babe ngeke emigodini sokutheni
izulu libikwa seliphazamisa imizamo yokuhlenga abemba igolide ngaphandle komthetho abadilikelwe ngumgodi ngeviki edluleyo eBintura Isiphathamandla senkampani ye-Drugs International umnumzana Delish Ngwaya ukhanya esengumuntu okhululekileyo kulandela ukwesulwa kwegama lakhe ngumantshi kuluhlu lwabasolwa i-remand. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abafika phose ikhulu 95 ababanje umkhuhlane we-coronavirus kuleli izolo kodwa akekho obhubhileyo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abangamatshumi amahlanu lanhlanu babantu laba ngabakobulawayo. Abangamatshumi amabili lantathu ngabeMashonaland East kuthi abayisithupha ngabeMidlands. Kulababili beMaswingo oyedwa weMashonaland West abathathu beMashonaland East labahlanu abeHarare. Kulabalikhulu elilamatshumi amahlanu lane 154 abatholakale sebepholile. Asebebanjwe umkhuhlane lo elizweni lonke selokhu waqhamukayo sebengu 10,129 kuthi asebepholile bona sebengu 8,643 asebebhubhile bangu 277 njalo abalokhe begula bangu 1,209. Ibulawayo yiyo ekhokhelayo ngabagulayo abangu 516 ilandelwa eMathebeleland South elabantu abangu 148. IMashonaland West ile 139 ilandelwa iHarare elabantu abangu 134. IMathebeleland North yiyo elabantu abanengi abafunyanwe sebepholile izolo abangu 143 njalo isisalelwe ngabantu abangu 53 kuphela abagulayo. Idolobho lakobulawayo yilo elihamba phambili ngababanjwa lumkhuhlane kulezi nsuku kanye labafayo. Abanye abahlala kuleli dolobho batshelele umsakazo ukuthi kunzima ukulandela iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane ezifana lokuqhelelana izikhala ngoba beyabe bedinga indlela zokuziphilisa. Indawo eziminyana kakhulu sigoqela lapho okugadelwa khona amabhasi, lapho okukhiwa khona amanzi kanye lasendwendweni zamabhanga. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Ukumemetheka kwegcikwane leli le-COVID-19 kobulawayo mbona ngani kubangelwa yikuzekelela kwabantu bakobulawayo esikhathini esiningi. Okokuqala bayafihla ababuya bevela kwamanye amazwe beqe imingcele bangangenanga ngendlela eqondileyo ikakhulu laba abalanda izimfa. Izimfa eziningi sasibe laba abantu abazange badlule bedindisa ama-passport kumbe behlolwa ukuthi balomkhuhlane lo kodwa babuye ke bezongcwaba izihlobo zabo. Abantu abanjalo ke baletha ke lo mkhuhlane bawenza umemetheke bese kusithi ke le mpahla ezibuyayo abanye nxa bebuya kumbe lezidumbu bevela kwamanye amazwe kakhulu e-South Africa bayafaka nempahla ke bahlanganise konke khona lapho kuyenza ukuthi njalo umkhuhlane lo umemetheke. Okwesithathu kulezi ndawo lapho abantu abazilibazisa khona ebusuku kuyananzeleleka ukuthi ezinye izindawo zona lezo ziyabe zivuliwe ebusuku abantu ke bezithokozisa abantu bengalandeli imithetho yonke ebekiweyo ke ngabezempilakahle ekhangelane le-COVID-19. Amakhombi lenye i-transport system ke yamiswa nguhulumende ukuthi ingasebenzi, so abantu ke sebephila ngozupho bayatshayiva igoroni banamathelane babe seduze abelawo lowo mkhuhlane uyathelela abanye lanxa sebephakathi kwalawo mabhasi kuba le standing esimangalisayo. Yilezi ndwendwe ke zemabhenki lapho abantu besiyadinga imali.
Khona kunzima okunganani ukuthi abantu bazame ukuzivikela belandela imigoqo yabezempilakahle?
Kuludaba olunzima lona lolo. Singathi thina i-poverty kumbe sithi uhulumende ukunganakekeli kwakhe abantwana beZimbabwe yikho kubangela ke okwenza ukuthi lo mkhuhlane umemetheke. Njengoba kukhulunyiwe nje ngendaba yamanzi lakho konke okuhluphayo, abantu bayahamba beyenza imizila khona lapho basondelelane. Umuntu angeke afe ngendlala kumbe aswele amanzi esithi uvikela i-COVID. Umuntu ugcine esithi kungangcono ke ngibulawe i-COVID hatshi ukuthi ngibulawe indlala kumbe hatshi ukuthi ngiswele amanzi hatshi ukuthi ngiswele ukuthile. Yikho zathola ukuthi abantu bavuka benza imisebenzi abazama ukuthi baziphelise ngayo.
Sizwa kuthiwa akula sibhedlela esilungele ukwelapha abantu abale umkhuhlane we-COVID-19. Ukubona njani wena khona lokhu ukuthi idolobho elingangobulawayo liswele isibhedlela esisodwa nje kuphela?
Izibhedlela yibo kambe zingaba khona. Okushotayo yimithi lendlela yokuthi asebebanjebe lalowo mkhuhlane bagcinakala njani. Kuselakale amadokotela, kuselakale amanesi, kuselakale i-personal protective material ezabancedisa abantu ukuthi bazivikele ekuthini labo benelise ukuthi belaphe bona laba sebelo mkhuhlane nalowo. Bonani into enkulu ehluphayo naleyo, kuselakale le mithi. Yikho sinanzelela ke ukuthi abaningi nje ababevele beleminye imikhuhlane yabalayo njengabo asima, njengabo diabetes lani obuthile, yibo kakhulu abathathwa umkhuhlane nalowo ngoba izibhedlela zethu kazila mithi, kazila personnel, kazila material enelisa ukuthi kube kunqatshelwe nalowo mkhuhlane ungayiphambili.
Umnumzana Edwin Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo. Izulu libikwa seliphazamisa imizamo yokuhlenga abantu abemba igolide ngaphandle komthetho abadilikelwe ngumgodi ngeviki edluleyo eBindura. Lanxa uhulumende esithi abantu laba balitshumi, abanye bathi bedlula amatshumi amane. Izihlobo zabantu laba zibikwa sezilahlekelwe lithemba lokuthi bengatholakala bephila. Banengi abemba igolide ngaphandle komthetho asebedilikelwe yimigodi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe bafela phakathi. ukuhlaziya lolutaba sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Uhlupho yokubana ilizwe lethu industry ishiyile uhulumende kakukha kwenzayo njalo abaningi bona labo abembayo uzathola ukuthi baye bephathelane lalabo abaphethe amandla kodwa ngenxa yokuthi abaphethe amandla akabalandaba lempilo zalabo abantu balendaba lokwenza imali ngafa akube indaba zaluto kuyadingwa lapho kudingwa khona kodwa uma kwehluli kuyaqhutshekwa noma ukuthi umgodi kulendlela ukuthi kuqhubeke kugejwa. So mbona ngazathi uhlupho lwethu akufuzanga sikhangele ukuthi abantu bafele emgodini, kufuze sikhangele imbangela yokuthi abantu bagcwala emigodini iminyaka yonke leyi babe ngeke emgodini. Sokutheni uzathola ukuthi it points us back ukuthi i-economy yethu ifile abantu bazama ukuziphilisa and mende umengenzanga imizamo yokuvuselela i-industry productive sector nokuthi ama-mines wona la abe ngama-mines aproper abantu bazaqhubeka befela emgodini.
Inhlanganiso ye-International Crisis Group yethule umbiko kunsukwana ezedluleyo isithi kulodlakela olunengi olwenzakalayo emigodini yegolide lapho ethi otsheketsha bayabulalana kanti labezombusazwe ithi balokwenza lo dlakela lolu. Ungathini ngalokho?
Izimpi ezisemgodini kakhulu zivangelwa ngabantu bezombangazwe ngoba kakhulu abantu abatsheketsha iningi labo basebenzela bona abaphethe ilizwe. Ungadingisisa kakhulu zathola ukuthi akula ndawo lapho kuthiwa kuyaliwa khona kumbe lapho otsheketsha bekhona kungathintakali omunye omkhulu elizweni. Uma ubonile kunsukwane ezisanda kwedlula eNkabazwe umkhulu wezanu kuprovensi yeNkabazwe umakhenzi ngomntana ke bambulele. So into vele zesitsheketshe eZimbabwe kakhulu ligcwele bona abantu bezanu. So akwethusi yindlela ilizwe lethu eselimi ngayo and bona labo abantu babasetshenziswa kakhulu nakupolitical violence. Ungakhangela ukuthi bona abadala abantu babo yibo ababasebenzisayo uma sebefuna ukuthi belungise ipolitiki zabo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Isiphathamandla senkampani ye-Drugs International umnumzana Delish Nkuwaya ukhanya esengumuntu okhululekileyo kulandela ukwesulwa kwegama lakhe ngumantshi kuluhlu lwabasolwa i-remand. Unguwaya ubotshwe ngoNhlangula esetheswa icala lokuthola ikontilaha yokudingela uhulumende izinto zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ngokuqamba amanga ngomsebenzi owenziwa yinkampani yakhe. Umantshi uNgoni Nduna ukhiphe uNguwaya kurimandi izolo esithi sokungokwetshumi emiswa enkantolo kodwa uhulumente esehluleka ukuqalisa ukuthethwa kwecala lakhe esithi usadinga ubufakazi. UNduna uthe uhulumende ukhanya engakwazi ukuthi vele enzeni ngalolu daba. Ngokunjalo uthe usemsusa uNguwaya kuluhlu lwabasolwa. Uthe uhulumende uzambiza nxa kulesidingo sokuthi leli cala liqhubeke. Icala ebelisetheswa uNguwaya lathinta lo wayengumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo wagcina exotsha umsebenzi ngumongameli yeMasoni Mnangagwa. Yena uNguwaya ubikwa elobudlelwano lembu likaMnangagwa lanxa nje kulandula lokhu. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni.
Udaba luka Dennis Kwaya ayisilo daba lokuqala njalo akulanto emangalisayo ngalolu daba elokuthi kuthiwa kathesi sebebone ukuthi isikhathi sesiside ukuthi abelokhu ku-remand so sebemususile ngoba sonke siyazi ukuthi bakhona abanye abantu abahlezi ngasekurubhi ngale abaselama 3 years 4 years belokhu beku-remand kodwa kungela lutho olwenziwayo lamacala abo okutshengisayo ukuthi hayi le inkomo qakathekile ongamelanga ibanje sesikhuluma ngaye ngoba masingakhohlwa ukuthi uDelish lo kade engavalelwanga but ube elethwa ezomiswa phambili komthethandaba esuka endlini yakhe ukutshengisa evele ukuthi hayi uhulumende lokuswela kwakhe ukuthi bengamethisa icala liphi vele kusegcekeni ukuthi hayi zinkomo zinye ezidla ndawonye.
Ukukhitshwa kwakhe kurimandi singathi kuveza yini ukuthi umsulwa kalacala amapholisa apho ngumsukela nje?
Cha ngitsho ke unguwaya kakho umsulwa lapha amapholisa kamsukelanga kodwa i-evidence yayikhona bangazikhethela nje ukuthi bayekele ukuyilandela njalo nokuyilandelisa ngoba babesisaba kumbe bekwazi ukuthi unguwaya kathinteki kodwa sonke siyakwazi ukuthi hayi nguye esingamuthi ngesilungu oprotected ngoba kadlidwa udlala abantu abadala so nxa umuntu esidlala abantu abadala hayi udaba lakhe luyahamba luye ekhotho kwemzuzwana embalwa lusuke lapha kube sekuthiwa hayi further remand out of custody hayi awuselacala hamba endlini yezihlalela sonke siyakwazi lokho ukuthi hayi akubotshwa muntu nje kodwa kuphongukhonkhothwa nje kubangwa umsindo ohophwela ababangelayo ukuthi sibekwazi ukuthi kulo muntu okuthiwa nguDelishi balokhe bekurimand balokhe nje besayalelwa ukuthi babakhululwe bazihambele endlini.
Umnumzana Charles Nyoni ukhankasela ukulondolozwa kwamalungelo kazulu. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi bekulabantu abalutshwana emngceleni weBait Bridge izolo kulandela ukuvulwa kwemingcele nguhulumende. Iphephandaba leChronicle lona libika ukuthi kulezigebengu ezibambe imota ethwala imali inkunzi zantshontsha imali yeMelika engange $35,000. I-R350,000 yakwele South Africa kanye le $2,000 yeZimbabwe. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarbonani kusitudio 7 mina igama lami u-Adolf Shaba ngilapha eJohannesburg South Africa. Ngibuye kule ndaba yokuvulwa kwamabhodi, ayi kungaba yinto enhle mina indaba leyo yokuthi abantu bayavalelwa kuthiwa ukuhamba kwakudala i-corona. Nansi i-corona igcwele umhlaba wonke nje abantu bengahambi behlele ndawonye. Manje kufika ikhisimusi angiboni ukuthi kungaba yinto enhle ukuthi ama-families ahlale omunye elele ngale ndaba yokuthiwa kule corona ngoba le ndaba leyo esiphathe ngenye indlela. Yebo kunzima kodwa hayi ngoba sisenza impilo zibe nzima-ke. Se abantu bayawayenza ama-precautions wonke afanele emsebenzini siyahamba yini manje sifanele sehluleke ukuhamba akavulwa amabhoda kuse abantu befika bebona ama-families ngoba yiso sodwa isikhathi esesifikile sona lesi ka-December ukuthi abantu bahlangane njengama-families. Into esithatha endithanda ukukhuluma ngayo nasi indaba leyo ukuthi i-government ye-ZANU-PF yalela unesentshamisa ukuthi ayakhe isikolo nesibhedlela ukuthi abantu hambe 17 kilometers bese abantwana bese esikolweni bevuka ngo-4 ekuseni mayethi hayi kule ndawo leyo afuna ukwakha isikolo ngakuba bafuni bayala ukuthi ayakhe isikolo bayala ukuthi ayakhe isibhedlela bafuna ukwenza bona kathi i-government le injani le i-government yamaswela le.
Salibonani, salibonani. Ningelele ku Studio 7 ikhumalo Andrew wase Plumtree Products South Africa nje ku ncane. Thanda ukuthi ngiphendule ngoba istudio niyadlala abantu baPaula. Ngifuna nje ukuthi ngiqondise abantu bagidi into encane abangenazele le. Abantu bagidi kubandlululo balalo kodwa banalo futhi. Bathi phezu kobandlulo abalalo bese esifele thanda ikulandela iqiniso lokuthi umuntu umuntu. Yebo kuhle lokho. But kufanele uyazi ukuthi labo abantu abasolayo emthwakazi ke bakhuluma ngamashona bakhuluma ngamashona ikakhulu. Yazi babheke kuphi? Babheke but that's why bethi sisebenzisa isizonda isystem silo le system. Abalwi lamashona abalwa le system. Beka. Kona manje ngizakutshela ukuthi anti wathi uvice iwe MDC alliance uChamisa. I mean upresident uChamisa. Ivice makumndebele ngiqondi kahle lapho kodwa mbona athi lo lokuze uncube lo. So ubheke komba anything can happen kulo uChamisa ngoba ngaba yini angithi ukuthi ngifisela ubuve ukuthi umuntu ecile ephumile esipilweni sakhe. Anything can happen. Iyagijima futhi ukuthi siyavotelwa bani umuntu ozokhokela le party. Ngiyacela ke ngene umshona futhi umuntu waphushele umu. Ngenxa ukuthi lina bangakuba le support abantu bakhe. Iyagijima liphume komba li. Abanye bendlagijima livote ngobithi ngobani bani umuntu osishoneni. Amashona onke ngijima ligcwale kwakhiwo wonke. Lina ulwa nongenkinga. Uyathola iphihlanzana lapha ngakibo. Lina abanye bangakibo limdayisile ngithi maravotela ngalithaza. Liyatribalism kwathinti sizo abalungileyo. Mase ngayivoteli ye-MRP sifake embusweni ngeke iyenze i-system embi ngoba sizoyibuza. And futhi lingabasaba abantu bangakini. Mabe yenza into ephuma endlela ibafoli babuta ndoda lapho iyaphazama. Uma ufuna ukukhokela ilizwe ungakhulumisa uyicele. Limqondiseni umqondisi wangakini. Qondisani umqondisi wangakini. Yeke yaqondisa abanye abantu bakatshana. Yeke yakhilize zathu aqondileyo belibetshiwe ebhodala emakhoneni belihlebo. Yona mina amazodi abathanda kakhulu imisebenzi labo kakhulu endawo ezine. Siyahlangana kwemsebenzi.
Salubona ku Studio 7 kama usimayedwa manyenyeza hayi siyabonga siyabizwa abasakazi konke lokwenzakalayo ngabo Tramp ah mina bafowethu Tramp akula nto engamncoma ngayo u Tramp ngokwenza kwakhe into zakhe zonke azenzileyo hayi mina kula nto engamncoma ngayo lwanobaba bengano belobandlululo olukhona kakhulu olukhulu ube ngumuntu lwano ongafuni abanye abantu njengokwenzakala khona apha eMzantsi Afrika into abona ukuthi la yena lowo president waseMzantsi ungandayo ufuna ukufana noTramp ungabona upresident ebamba iTerm A1 kulenkinga ekhona emphakathini awuzayo kuthi uTramp laye abantu bamsolile ba right bamkhube bafaka omunye babonto kuzokuya kanjani siyabonga Studio 7 qhubeka phambili ngomsebenzi wabo.
Labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. EleBotswana livikwa liphakathi kokulungiselela ukuphungula imihlambi yalo yendlofu ngokuhambisa ezinye zazo kwele Angola. Iziphathamandla zakwele Nigeria zithi umkhuhlane we-coronavirus ulakho ukumemetheka ngamandla kulelo lizwe ngoba abantu abaningi bengalandeli iziqondiso zokuzivikela. Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umtshutshisi omkhulu kahulumende owakhethwa ngumongameli Donald Trump umnumzana Bill Barr uthi akulabufakazi bokuthi kwaba lokuqilibezela kukhetho lukamongameli olusanda kwehlula. UTrump wala ukwamukela ukunqotshwa kwakhe ngumnumzana Joe Biden esithi waqilwa. Kodwa uBhawu utshele intatheli zindaba isolo ukuthi akulabufakazi osobutholwele ugatsha lwezemithetho. Amagqwetha kaTrump ethule umbiko esola amazwi kamnumzana Barr esithi ugatsha lwakhe aluzange lubudinge ubufakazi oluthi kabukho. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo ecubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringa yi.
vele sasekwazi ukuthi kwakungela ukuqila okwakukhona ngoba wawusithi ungaqeda ukuvota bayakunika or they have a printed slip ekucinyeni. So lokho kwakushiwo ngu-President Trump ukuthi kulo qibelezwa okwakukade kukhona hatshi we have now seen ukuthi that was just far from the truth.
Sesingabona eyamukela yini impumela uTrump evuma ukuthi hayi inganqotshwa.
Lokho asisakudingi ngoba into esikwaziyo in America kuhamba ngomthetho ukuthi mhlaka 20 January 2021 ngo-12:01 PM uJoe Biden uyabe sengena eWhite House. Ukuthi uPresident Trump uzaya nguphi, we don't know. Ukuthi uza kuyamukela lokho, hayi lokho akusela ndaba. Iqiniso seliphumile for all to see.
Vakhona abathi ulakho ukuncintisa njalo ngo-2024, ubona kungenzeka yini lokho?
Angiboni mina ephenduka ngo-2024 ngoba kulabanikazi abaRepublican Party abavele kade bengathandi lokho kade kuyenzwa ngu-President Trump. Yeah, he has brought out abantu abaningi for the vote ka-2020, but angiboni ngo-2024 bemvumeza futhi ukuthi aphenduke under the Republican banner ngama-agenda akhona amo-sided racist and nationalistic approach. The Republican Party le history yayo vele angiboni bekuvuma khonoko.
Umnumzana Tim Moringai, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo ucubungula ezombusaswe.
Kanti yevodlos ngizokuthiwa kwakhiwe etsholotsho kanti njalo futhi akwakheke, ingabe yini inkinga mfana kamjala awutshela abantu?
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cholocho Christus 4:2. Wozani ngobunengi benu lizokwakha icholocho ngoba ikhona injabulo lentokozo. Amen, amen, amen.
Great sounds besiqibela ke uhlelo lwethu lezindaba zekuseni ngendlikizane yengoma isingo abasanda kwethula ethi savumelana. Sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abafika phose ikhulu ababanje umkhuhlane we-coronavirus kuleli isolo njalo abanengi babo ngabakubulawayo. Izulu libikwa seliphazamisa imizamo yokuhlenga abemba igolide ngaphandle komthetho abadilikelwe ngumgodi ngeviki edluleyo eBintura. Isiphathamandla senkampani ye-Drugs International umnumzana Delish Nguwaya ukhanya esengumuntu okhululekileyo kulandela ukwesulwa kwegama lakhe ngumantshi kuluhlu lwabasolwa irimandi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungamilinkosi.